Songu isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-8 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listening to me tonight, I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
Umongameli Joe Biden usechaze elemelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqinile isaka njalo selibambene kulalokho eliyabe likho ekuqaleni kodubo.
Kona ngathi into eyamukeleka ayenzwa amapolisa namanyathelo futhi kabofe wonke umuntu sayihonga.
Amapolisa athi asebuphe abantu abangamakhulu aphezu kwayisithupha 636 phansi komkhankaso wawo wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa.
Empeleni akulanto enhle nxa ama results engaphansi kwekota yabantwana ababhale kumbe emakhulu kancane kule kota.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union ithi lanxa ihalalisa labo abanelise ukwenza kuhle kumhloliso yeZimsec ordinary level, inani liphansi kakhulu njalo impumela yakhona kabaziqhenyi ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Joe Biden usechaze elemelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqine saka njalo selibambene kulalokho eliyabe likho khona liqala ukungena kudubo. UBiden ubesethula amazwi akhe awesimo sesizwe iState of the Nation address izolo ebusuku esigodlweni seThe House.
UBiden uthe elemelika lizaphinda njalo liphume ebunzimeni elikubo okwakathesi liqine saka.
2 years ago the economy is reeling. I stand here tonight after we've created with the help of many people in this room 12 million new jobs, more jobs created in 2 years than any president's created in 4 years because of you all, because of the American people.
Kuminyaka imibili edluleyo umnotho welizwe lethu ubumi manzonzo kodwa ngimi lapha nje namhlanje sesisungule imisebenzi eyizigidi ezilithumi lambili okuyimisebenzi eminingi kakhulu edalwe ngeminyaka emibili kuphela. Lokhu kwedlula bonke omongameli abakwenza ngeminyaka emine.
And 2 years ago democracy faced its greatest threat in civil war, and today though bruised our democracy remains unbowed and unbroken.
UBiden uthe kuminyaka emibili edluleyo ubhubhane lweCOVID-19 lwavalisa amabhizimusi lezikolo lwavimba okunengi. Lamuhla iCOVID-19 ayisiyo ekhokhela impilo zethu kutsho uBiden. Wengezelele wathi kuminyaka emibili edluleyo elemelika libhekane lobunzima obukhulu selokhu kwaqhamuka impi yomvukela.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listening to me tonight, I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
UBiden uthe icebo lakhe lokuvuselela umnotho welizwe libalisa ukuthuthukisa indawo ezingananzwayo labantu abahlala kuzo.
Maybe that's you watching from home. Remember the jobs that went away. You remember them, don't you? The folks at home remember them. You wonder whether the path even exists anymore for your children to get ahead without having to move away. Well, that's why I get that. That's why we're building an economy where no one's left behind. Jobs are coming back.
Kungaba nguwe obukeleyo usendlini. Uyakhumbula na imisebenzi eyakuphunyukayo. Uyazibuza ukuthi kambe ikhona indlela engavuselela impilo yakho ungasukanga elizweni na. Ngiyakuzwa. Yikho sisakha umnotho ongakhethi muntu. UBiden ukhuthaze amalunga ebandla lama-Republicans ukusebenzelana ndawonye nabebandla lakhe esithi njengoba besebenze bonke kuhlandla lombuso wakhe leminyaka emibili edluleyo kaboni kulesizathu esingakwenqabela lokhu.
Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Amazwi angathi wona aqakathekile for the country to see ukuthi siyangapi njengelizwe. Sizwe ekhuluma ngokwe infrastructure development for the future, le social security, le Medicare, abantu abadala labantu abasebe retire ukuthi it will be guaranteed abasoze bayiqume to make concessions lama bizimusi. Sizwa ukuthi ama Republicans abese buya lombono ukuthi kumele baqume ama retirement savings lama medical Medicare yabantu abadala, but bona bathi hayi abasoze bayenze yona lento. And yena umongameli uthe yena uzayi veto oyala ukusayina ilaw yona le.
Ngokubona kwakho akukhulumileyo uBiden, ungakuqathanisa yini lokwakungakhulunywa ngumongameli Donald Trump? Njalo ubona ungani elakusasa ikakhulu sikhangela ukhetho abantu bazamvotela yini umongameli Joe Biden ngemva kokuzwa amazwi akhe lawo?
Mase sicompare ngokubona kwakhe lo mongameli wayekhona uDonald Trump, sibona ngathi ama-Democrats lo mongameli Biden bangathi bayakhangelela abantu bonke belizwe, not ama-interest ama-bizimusi. Ngoba siyakwazi ukuthi ama-Republicans wona ngokwabo ba-believe in free government, less taxation. But siyakwazi ukuthi i-government ngokwayo ayikwanisi ukulungisa imali, so they have to tax abantu. Ama-taxes wona lawo sibona ngathiwa i-government ithi yona izaquma ama-taxes kwabantu abaholayo izimali ezingathiwa ngama-400,000 and less, and then abantu abahola above 400,000 iba bazabhadala the top 1%. Okunye okukhulunywe ngupresident umongameli upresident Biden yikuthi iAmerica izancedisa iUkraine empini yayo lapha ehluphana layo leRussia until the end. So khonokho sikubona ngathiwa i-domestic policy zakhe le international policy zakhe ngathiwa zifuna or zisupporta ngabantu abaningi phansi lonke jikelele. Ukukhethwa okubuyayo ngo-2024 next year lapha, hayi asazi ukuthi kuzahamba njani, ngoba sisalokhe simelele ukubona ukuthi yena umongameli uBiden, is he going to declare ukuthi sefuna ukuparticipate against iRepublican Party for another 4 years. Ngoba singakhangela umnyaka wakhe wokuzalwa, he is going to be turning 81 or 82. So yabe sengumuntu osekhulileyo, but ungathiwa he's still functioning, he's still viable and very visionary ngezinto aziyenzayo. So lathi lokho sikumelele. Siyabona ukuthi vele ku-Republican Party ngantu asebe ready uDonald Trump usekhulume ukuthi yena uzagijima next year. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe. UBiden wethule umbiko wakhe ongowakuqala idale le-Senate likhokhelwa ngamalunga ebandla lama-Republicans. Uphenyo olusanda kwethulwa lukhomba ukuba usekelo lwakhe solwehlile kancane. Sixoxe lomunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yeah, i-State of the Union ngingathi iqakatheke kakhulu ngoba yenziwa every time vele ma ukuzovala new congress upresident kumele address ilizwe jikelele ngesimo somnotho welizwe iAmerica has proven ukuthi umkhonomi wayo ustrong kakhulu into ehluphayo nje yiyona le inflation ukukhuphuka kwentengo zezinto ezifana lokudla le petrol le lakho konke nje okuningi and into enkulu engathi uhulumende uzama ukuyilwisa leyo unfortunately ukuthi unqobe i-inflation kuzomela ukuthi i-demand for imisebenzi yehle kodwa sibona umkhonomi we-America uqinile ngoba imisebenzi ilokhu iminingi even though sibona amanye ama-sectors afana le housing, i-banking, i-mortgage banking, lama-tech industries sibona sebeqala ukuthi ba-lay off abantu emisebenzini ngoba ama-business asehlupha ngenxa yokukhuphuka kwe-interest rate. I-interest rate le ikhutshulwa nguhulumende ekulweseni i-inflation. So I think eventually i-inflation ingayehla le msebenzi lokhu iqinile kusho ukuthi hhayi umkhonomi we-America uzoqhubekela phambili uqinile and uBiden uzothatha esingathi thina he was praised ukuthi ihulumende wakhe has been the best ekuproduceni imisebenzi.
Ngokubona kwakho yena uBiden engaba esenza kuhle na ikakhulu emzameni yokuvuselela umnotho elizwe leMelika?
UBiden wenza kahle impela ngoba izithembiso zakhe asinikeza zona ekhampenela ukuba ngumongameli we-America simbona ezifeza lezo zithembiso ngoba wathi yena inhloso yakhe ukuthi alethe i-manufacturing back to i-America ukwenzela ukuthi i-America ingadiphendi kakhulu kwamanye amazwe for i-manufacturing amazwe afana labo-China. So sibona ama-industry amaningi asephendukile la e-America. Amakhampani amaningi sizwa kuthiwa baya-expanda ama-factory abo lapha e-America and that's why sibona le misebenzi iminingi kakhulu la abantu abaningi. I-unemployment rate khona manje iku-3.5% which is the lowest lapha esike yaba khona for ama-decades. So lokhu yizo izinto ezikhombisa ukubana uBiden wenza umsebenzi omuhle ojabulelwa ngabantu base-America and siyabona futhi ukunceda kwa ke awenzayo abantu base-Ukraine ngokuba supplier ngezikhali zokuthi balwise i-aggression esiyibonayo ivela kuRussia kuPutin ozama yena ukuthi athathe over i-Ukraine ngodlame ngoba engafuni ngoba esithi akafuni bajoyine ibandla le-NATO. So I think uPresident Biden across the world ngathi umhlaba nje wonke jikelele umsebenzi wakhe uyathokozelelwa kakhulu ngamanye amazwe lawo.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseVirginia. Amapolisa athi asebophe abantu abangamakhulu aphezu kwayisithupha 636 phansi komkhankaso wawo wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa obizwa ngokuthi Operation No to Dangerous Drugs and Illicit Substances osungulwe ngeviki edluleyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngomvulo kuphela bambophe abantu abangamakhulu phose amathathu 277. Phansi kwalolu hlelo amapolisa amisa abantu mahlayana amabhasi lezimoto emgwaqweni eguduza impahla edinga izidakamizwa ezigoqela insangu, i-crystal meth lezinye ezijiyeneyo. Kubotshwa bonke abathengisa lezi zidakamizwa kanye labazisebenzisayo. Kodwa abanye bathi endaweni yokuthi kubotshwe abantu abasebenzisa izidakamizwa lezi, uhulumende kumele abethulele inhlelo zokubaphathisa ukuthi bachiyane lalumkhuba. Abalwela amalungelo bona bathi besabela ukuba abantu bengagcina behlukuluzwa njalo sokubotshwa labamsulwa phansi kwalolu hlelo. ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mqoqi wobona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yabasakhulayo eyelupane Youth Development Trust umnumzana Tawanda Mazango.
Bona ngathi yinto eyamukeleka ayenza amapholisa namanyathe futhi baboshwe wonke umuntu oyivolve kumbe ngathi osekuletayo angabe ebhulisa kumbe angabe osebenzisayo lezi zidakamizwa ukuthi amapholisa ababambe bavoti ngoba yikosokusenza abasakhulayo bangathi le mpilo lakusasa elihle. Siyakhuthaza lokhu amanyathelo athatha amapholisa njalo kungabi umpeni enza amapholisa wodwa kodwa wonke amasukuodayo aphila kuma-communities kabanye bebhathela bazenincedisa njalo amapholisa zikhona izinto eziningi esinganceda amapholisa ukuthi sizinde kumbe sinakele laba abadizisayo kumbe laba abadizisayo lezi izidakamizwa lezesiza ezihambe zabasakhulayo. Ngingasibona ngathi into le yi-responsibility yawonke umuntu ezalise zezimbabwe ukuthi sithatheke njalo sincedise amapholisa athathe ezimbabwe ukuthi sinqabele njalo sibasize ukuthi ngobani abakwenzayo.
Bakhona abanye Mazango abathe okudingwa yilabo abasebenzisa izidakamizwa ukuthi baluncedo ukuthi bahanjiswe kuma rehabilitation centers baphiwe ama social workers azasebenza labo ukuze bachiye izidakamizwa hatshi ukuthi baboshwe bajikelwe ejele.
Kuyazwakala into lezi zihamba kabili. Amapholisa kumele ayenze umsebenzi wabo, umsebenzi wamapholisa zisekejima nalobaiayo lezi zinto njalo bafoemele ukuthi bangabahamba ngabophi baphake bahambe emakoti bayesenzwa then kubesokuthi-ke kulezinto umhlanganiso njesamsile ekuqaliseni ukuthi the mouth stakeholder approach ukuze sinqabele lezi zidakamizwa. Abanye-ke ababethi bebhatheka ukuthi bayamukeli laba bayabe sebeadicted izidakamizwa babancedise ukuthi babo bayenelise ukuthi banqobe baphuke ekunatheni kumbe esibatheni ekusebenziseni izidakamizwa. So kumele konke zonke izizathu nje ibe zitholakala kuma-community zincedisane kungabe yisenzo yepholisi kodwa. So mina mihla ngiyakhuthaza futhi ukuthi amapholisa lasebenza kodwa njalo laba akade sebevele sebesebenzisa izidakamizwa bathole kungathethi ukuthi baboshwe labo bathole ukuncedisa ukuthi bayenelise ukuthi banqobe bangasabibeziyela ukuthi bayesebenzisa lezo zidakamizwa.
Bakhona njalo abathi kungaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngamapholisa lapho eqhuba lolu hlelo ngoba siyabona ziyamiswa izimota abantu bayehliswa amabhasi bayasetshwa. Ubona luqhutshwa kuhle yina kula kunyathela amalungelo okungagcina kusenzeka khonapho?
Kungabe kukhona sibili ama-incidents zokuthi amalungelo abasayezithula angisho ukuthi akusokwatholakala ama-incidents kanjani. Kuvamise sibili ukuthi lapho amapholisa baba nama-operation kuba labanye abazakhala ngokuthi abalungelo abo basaphathwa ngakona kodwa sezikhangele ibida fisa into yamathathi ezakamisa leyi isilimaze uzulu isakhula abasakhumbayo.
Hello ke ngumnumzana Tawanda Mazango umqoqi obona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yabasakhulayo eyelupane Youth Development Trust. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union ithi lanxa ihalalalisa labo abanelise ukwenza kuhle kumhloliso yezimsec ordinary level, inani leli liphansi kakhulu njalo impumela yakhona kabaziqhenyi ngayo. Ebantwaneni abaloba limhloliso ngomnyaka ka-2022, isilinganiso phose esingamachumi amathathu ekhulwini 28% senze kuhle okubikwa singcono kuleso mnyaka ka-2021. Ugainer Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-ATUS sizathanda ukuhalalisela abafundi abayenze kahle ku-O-Level zabo. Kodwa-ke okunye engizaqala ukuthi ngiqale ngakho yokuthi thina lokhu kwabhalwa i-O-Level kwaphuma imbiko yokulikha kwamaphepha saba mgceke. Lanxa i-examination sibhaliwe sasicele ukuthi izimseki yenze i-rewrite yama-examination, sikhangele inani labantwana ababotshwayo bese siphinda sikhangela ukuthi ababotshwayo labana ngababanjwayo abangabanjwanga ke aba yenelisa ukufinyelela imibuzo lanqaba bekwazi ukuthi imibuzo ye examination kumbe njani kodwa ke sasikubeke emgceke
iziphathamandla ezemfundo zithi kungathi kulobubelo nxa siqathanisa impumela ka-2022 leka-2021 lithini ngakho lina njengababalisi kakhulu nxa sikhangela abantwana abasezikolo ezisemaphandleni
empeleni akulanto enhle nxa ama-results engaphansi kwekota yabantwana ababhaleyo kumbe emakhulu kancane kule kota kodwa ke looking at i-situation esilayo elizweni lethu nxa sikhangela imfundo khangela bona abasebenzayo bona ababafundisayo bese sikhangela labantwana abafundayo ungabuyela emuva ukhangele abantwana bona ababhalelo nyaka bale minyaka emibili kusiya kwemithathu bengafundi kahle sasikhulumile ke thina futhi ukuthi ama-exams asebuye masinyane kungani abantwana benganikezwanga ithuba lokuthi ba-recove isikhathi esalahleka ngesikhathi se-COVID okunye sifuna ukuthi sikukhangele ebantwaneni bethu abe-Cambridge sizathola ukuthi yizikolo ezilezinto zonke yizikolo ezilababalisi abasuthayo yizikolo ezifinyeleleka lula ebantwaneni nxa sesiqathanisa labezimseki izimseki ibhalwa iZimbabwe yonke izikolo eziningi zisemakhaya
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye A2s obeqoxa le Studio 7 eselubhani
Studio 7 livuka kanjani basakazi bethu abahle bathandayo basakazela izindaba ezihamba phambili yeah hayi isiyezwa ngaphandle kwempikiswano lokuxabana ngomlilo kokukhulumelana amagama eziswana sithi thina singabalandeli bebandla le-MRP thina sohlala singabalandeli be-MRP and lathi sinje khonokho kufunwa ngamanye ama-opposition party lathi siyakufuna akukho muntu oyothiya ibandla lakhe alilandelayo alithandayo elandelela omunye umuntu lokho okuthanda ebandleni lakho lathi yikho lokho esikuthanda ebandleni lethu i-vision olayo ngebandla lakho elizawina lathi i-vision sinayo ngebandla lethu kumbe into ngeqembu lethu le MRP okufunwa yi-opposition party ezawina lathi yithe sikuyikho lathi esikulwelayo esikufunayo noma kuhlukile imbono kuhlukene ini lathi silwela elethu isayidi ezi MRP ngiye kuthi umuzi wakho uyehlala kokamakhelwane ngoba kuthi okamakhelwane uqala ukuphela kulo wakho or kuthiwe kumbe muhle kakhulu kudlulo wakho umuntu lo muntu kahlale lahleli khona nje price yensango hlukane nochona uta heyo kabana kusebenzi heyo kabani kuyasebenzi siright sinjalo kungasebenzi lani qhubekani kunjalo kusebenza kwenu ishova inqoli yephambili sibona ukuthi kuyophela kuyopheda ngani nathi siright la esikhona bakithi sihleli la esihleli khona imoya phansi bakithi bekani imoya phansi nje imali yokuhlola
ye hayi sanibonani Studio 7 nabalandeli mina nje ngombono wami ngicabanga ukuthi kubizanwa ayikho great bekumele ihende over umbuso kubalingani bayo abangozabo ngoba balwe bebambisene leli lizwe izami ingayenza ngathi yalwa yodwa balwa bebambisene kodwa ke ekugcineni babetraya unkomba zama ukudiliza izabo beyichithe babulala abantu basemandebeleni so iyehlulekile ukubusa lo mbuso ngoba vele kayiphiwanga kwakungasiwayo umbuso ya kwakungasiwayo yasebenzisa umona lobuhwaba so ayihende over leli lizwe kuzama ibone abanikazi ababevele bephiwe lo mbuso ukuthi bazokwenzani ngoba phela ilizwe lezithunywa spiritual being so angeke belibuse ngoba babengaphiwanga leli lizwe kwathiwa kuyiwe empini lacelwe nje lela abaphindisele leli lizwe kubanikazi balo babuse sibone ukuthi kuzohamba kanjani sibone ukuthi izithunywa ngeke ziphendule naye nje yabo
Studio 7 ilinjani hayi siyavuka ye ngidlulise lokhu umbiko wami engukhalazayo lapha ku Studio 7 Studio 7 ngicela ama audio ayenza ubandlululo abakhuma ngobandlululo lo lishona lo lindebele ngicela lingafu abafundi ngoba lingawadlali emsakazweni nxa sikhuluma ngento zobandlululo siyabe siyakha yini ilizwe asakhi ilizwe ubandlululo 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 Studio 7 asilufuni ngaye yimi ngaye vele ngangiwadlali wona lama odiyozeza umuntu ekhuluma ngobandlulweshona leli ye amashona kutheni hhayi 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 sikho lo asilweni lesilwa ngakho silungise ilizwe hhayi kukhuma ngomhlobo singabantu bezimbabwe sonke wedha ulikhalanga wedha lishona mnyanja yini konke lokhu kukhona lapha ngumsuthu yini ngumzimbabweni kasilungiseni ilizwe hhayi into zobandlululo ngaye kuya ngami ngithi avalwe lingadlali ama-odiyo ayenza into zobandlululo ngezwa nje lizwe nje ukuthi lowo ukhuluma okobandlululo lifake eceleni lingadlali asifuni thini izinto ezinjengalezi ezokubandlulula abantu ezimbabwe ngiyabonga Studio 7 ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
sabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu msebenzi sibingelela abalali bomsakazo kuyadangalisa kakhulu ukuzotha amazimbabweni asekile izwe labo ezandleni zezana upf ingane zaze zabhema icocaine zabhema inyawophe ilizwe alisekho nje ngoba ingane sezidakwa nje zidakwa izidakamizwa ayisekho into elungayo kodwa ukuthi bebone ukuthi sisukela sendaba sonke siyizanu izanu upf government yathathwa ngumnankagwa behluleke ukukhanda ivi namathuba omsebenzi ukuthi ingane zisebenze lesikolo ukuthi zifunde isikolo sabo siyadula isikolo sakhona sile stress akunamatichi lo mgabo bengcono kakhulu unabo ngoba umgabo isikolo bengani singcono kulalokho sokuyikhona manje la mathuba emsebenzi umgabo yokungcono kunamachina umnankagwa balenza ilizwe libe wese ukuthi kusiyaphela i-5 years labafuna ukuyibamba noma ukuthi bazobuya be-rigi election le kusiyaphela i-5 years lebe likuphi lelo lizwe lelo amazimbabwena avuke emaqandeni ebambisane ayovota akhiphe i-government le engalandaba labantu alandaba labazali bazo lezo ngane babalekile abazali basemazweni ngaswa ingane zisele emakhazi bhema inyawo phezibhema ama-drugs bhema kwa-cocaine zibhema kwasani sokusela ingane zodwa emakhaya abazali babalekiswa yizani yona leyo sokucela kuqedelelwa le ngane zethu emakhaya amazimbabwena avuka evota ezame ngendlela zonke ukuthi ekhiphe izanu pf ngeke kube khona loko ukuthi ingane zibhemana nama-drugs lizwe lonke sokukhandwe izanu pf nelengalaninembeza nomuntu siyabonga okhulumayo
ngosithuthwakazi omuhle livuka njani labasakazi siyabonga umsebenzi omuhle khuluma ngodawu 263 ngilapha egoli hhayi siyabonga ukuthi abantu bayazama ukukhuthazana nje lakwi-social media uma ubheka bakhanya ukuthi lo nyaka ukhetho luzabe luhlukile kuzavota abantu abaningi kakhulu bephikisa umbuso lo khona obusa ngenkani ngoba izanu ibusa ngenkani ngabe ayibusi ngenkani ngabe yayekela i-opposition party isebenze ngokukhululeka ngabe yayekela ukusebenzisa amapholisa ngabe yayekela izekhi izenzele umsebenzi wayo khululeka kodwa ngenxa yokuthi babona ukuthi bangayeka lezi zinto lezi angeke bephinde bebe lawo amandla lawo abawenzi angeke bephinde bebuse futhi bazophuma so abantu bezimbabwe abalwisane lalo mkhuhlane oyizanu lo nyaka phume embusweni ngoba ngaphandle kwalokho akulanto ezalungela izweni lakithi ngiyabona
sabonani Studio 7 sabonani Studio 7 elinjani lonke basakazi ya hayi nangilapha e-South Africa igama ngeke ngizitsho maright ebesikhala ngayo kuleyani lasezimbabwe nsaloku saphuma sabaleka sabuya kuleli lase-South Africa sozama ukuphila ukuthi izizalwane zasezimbabwe azingeke zisakwazi ukuthi zizimele zona ngoba zila ma-rights zingathi ziyamisa ikhanda ziyatshaywa so laphana into besicela ukuthi i-AU ingenele ingenele isize kakhulu like ekhantrini yaserwanda lakho kwenzakala semstori kulokho kwenzakala kwasezimbabwe mara ayakhona ukusiza ako besicedile laphana ingenele nje ukuthi abantu bezibebethole inkululeko yokuthi kungenele enye i-country ngaphandle or kwenzakale something ebantwini ababebhekeni izimbabwe hhayi abahlali balapha ngeke bakhona ukuyilungisa ngoba le ndaba inzima ngathi isithi uyayilungisa uyachawa uyabulawa awula right awula sikhathi sokuthi ungazivikela wena awula sikhathi sokuthi ungazivikela wena ngokwakho so laphana sokudingakala amanye amazwe angaba losizo lokuthi abheke izizalwane zalapha
lawo ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela umongameli Joe Biden usechaze elemelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqinile Amapholisa athi asebophe abantu abangamakhulu aphezulu kwayisithupha 636 phansi komkhankaso wawo wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.